soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 8 Mhlolanja 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe.
Abantu bebehlukuluza amapholisa sebelokhu bebuziswa imbuzo engapheliyo ngohambo lwakhe.
Uhulumende uthi abantwana besikolo bahambe ngobuningi izolo kodwa abanye bavalelwa phandle ngamatitshala.
Njalo iyakhuthazwa futhi i-government ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunjenje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Inhlanganiso ekhuthaza ukuphothwa kwabokuza kwele South Africa, e-South Africa First, ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto e-Hillbro othiwa Operation Dudula. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuya kobulawayo ukuyakhankasela abazancedisa kukhetho izolo ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. UChamisa bekumele ayephawula umkhankaso wabancintisa ukudinga izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende lekhansili kobulawayo. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo, inkokheli ye-CCC kobulawayo ibikwa ibiphaliswe nzima ngamapholisa kade ihlukuluza esithi iveze imininingwano yohambo lukaChamisa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Hayi, silokudana kakhulu ngoba umongameli we Citizens Coalition for Change advocate Nelson Chamisa ngesenelisanga ukufika kontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi abantu bebehlukuluza amapholisa sebelokhu bebuziswa imbuzo engapheliyo ngohambo lwakhe.
Wona umumo unjani lapho nxa lidinga usekelo?
Inketha le nkulumane siyalisi ukuthi sibe lama roadshow nxa isithi ama roadshow ngisho ukuthi khona kuyani okwenziwayo ukutshengisela esiyake sikwenze ukuthi imota ziyabe zilandelana zitshengisela kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi be-register ukuvota lokukhuthaza abantu ukuthi bevotele ibandla lethu. Lokhu amapholisa asalisile kusitsho ukuthi sesiyehluleka-ke ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi besivotele. Sibona kuyikwephula kwamalungelo oluntu. Section 281C umthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi amapholisa asalise ukwenza umsebenzi esiwumele esiwenze njengebandla eliphikisayo. Enye into eyenza ukuthi umongameli engenelisi engakwanisi ukuthi abe lathi ilokhu ukubotshwa okwenziwe amalunga ethu e-Citizens Coalition for Change eGweru lapha kade bele roadshow okwayizolo. Kwakhanya ukuthi abantu baphonga ukubotshwa nje ngenxa yokuthi bebe phakathi kwezimoda. Lokhu sibona ukuthi kwephula kwamalungelo oluntu, into engamelanga iyenzakale elizweni lathembisa umhlaba ukuthi isiphatho sikaRobert Mugabe asoke siphinde sibonakale kuleli lizwe. Njalo enye into eyenza ukuthi umongameli engabuyi yisehlakalo sekhwekhwe lapho kuhluthune khona imoda ye-CCC ihluthune abantu bezano. Lokhu utshengisa ukuthi kulokulobudlwangudlwangu udlakela olwaluvele lukhona olwalubangele ngabantu ababesebenza ensitha besebenzela uRobert Mugabe bekhokhelwa umnankakho. Lokhu umkhuba bona lo awukapheli ulokhu uziveza sonke isikhathi. So silokudana kakhulu ukuthi lapho kobulawayo siyehlulekile ukuthi sibe lo mongameli ngalezi zizathu.
Umnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. ubekhuluma esingweni le studio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni.
Izikolo eziningi azenelisanga ukuvulwa izolo ngosuku lwakuqala lwe-first term yalonyaka. Ngoba ababalisi abaningi abayanga emsebenzini bekhala ngokuthi abalamali eyenela ukuthi bagade lokubhadalela indleko zabo ezitshiyeneyo. Kodwa uhulumende wethule umbiko esithi izikolo eziningi zivuliwe izolo. Lezo ebezivaliwe uthi abantwana bayehlulekile ukungena ngoba amasango evalwe ngamatitshala. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama obhodabhode ngezikolo zeHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundi ezikolweni eziningi zikahulumende zalabo abahamba bephenduka emakhaya ama-day schools baphindele emakhaya bengafundanga ngemva kokuba ababalisi bengabuyanga ukuzasebenza kuthi labo abenelise ukubuya bebezihlalele bengafundisi. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ esigabeni sakoBulawayo umnumzana Vusumuzi Mahlangu ulandisa kabanzi ngokwenzakale ezikolo.
Kodwa into ekhona ukuthi ababalisi abaningi abafikanga emsebenzini. Abantwana laba baqalisa ukufunda abagcela iCD bakhanye belokhu belabazali bemagedini kungela muntu obancedisayo okutshengisela ukuthi ababalisi bebeka bakho ngaphakathi njalo nje abantwana abaningi sebephendukile ezikolo eziningi.
Ulandisa ngakubonileyo Mahlangu ngesikhathi ebhoda ezikolweni njengesiphathamandla se-PTUZ ukubona ukuthi kuyini obekusenzakala lamhla.
Isikole ngike ngazihambela ezinjenge-Newman imakhetheni Robert Threadgold lezinye izikolo bona abantu nabebiselwa ngemuva ukuthi hayi akula kufunda bahamba futhi njalo emalokishini zabona izikolo ezinye ngozigoqela ofusi onyanda landa yonke-ke izikolo lezi abantu nababiselwe ngemuva ngoba kababalisabekho.
Isikhulumeli enhlanganisweni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe RTUS umnumzana Themba kuye moyo uthi lanxa befisa ababalisi ukuba baqhube umsebenzi wabo uyehlula ngoba benganelisi indleko.
Unye okubalelileyo ababalisi balambile kathi sake lingelalutho limanjani abalabisi balambile okungenza ababalisi basuthe i-$514 hayi amahlaya la esiwabona xa ababalisi belambile ngeke benelise ukufundisa.
Abazali bathi bakhathazekile ngokungavulwa kwezinye izikolo elizweni bekhuthaza uhulumende ukuba alungisise izikhalazo zababalisi abakhala ngazo. Omunye walaba bazali abalabantwana obekade kumele baqale izifundo lamhla uNkosikazi Sibongile Sibanda wakoBulawayo.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni. Iyakhuthazwa sibili khona lapho igovernment ukubana ikhuphuyise iholo lababalisi. Siyathemba njalo isikhalazo samatitsha la sizwakile.
Yehlule imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Taunga Nandoro esithi usemhlanganweni wokuhlaziya udaba lwezikolo njalo abogatsha lwakhe bezokhipha umbiko phezu kokuvulwa kwezikolo lamhla kodwa size saya emoyeni elokhu engakethuli lowo mbiko. Unobhala wezokukhitshwa kwemibiko kuhulumende umnumzana Nick Mangwana ulobe ekhasini lakhe lebulenjini le-Twitter esithi izikolo zivuliwe kulandela ukusungulwa kwazo lamhlanje njengalokho okwahlelwa nguhulumende ngesikhathi eyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Ukungavulwa kwezinye izikolo ikakhulu lezo ezilabafundi ababuyela emakhaya ama-day schools elizweni kuza ngemva kokuba ababalisi bexwayise abazali lohulumende ngeviki ephelileyo ukuba bebengasoke benelise ukuphindela emsebenzini namhla bekhala ngeholo elinganeli indleko zabo ezigoqela imali yokugada besiya lapho bafundisela khona. Ngomgqibelo abenhlanganiso yabakhokhela izikolo eyeZimbabwe National Union of School Heads ZINUSH labo bakubeke sobala ukuba bengasoke baye emsebenzini njengoba ababalisi beza kube bengekho. Abatholakala ezikolo kuyingoba befuna ukuyasiza abantwana ukuthi babuyele emakhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Sixoxele siphatha amandla asenhlanganiso elwela izisebenzi e-ZCT esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyananzelela ukuthi lamhlanje izikolo zivuliwe, kodwa keqinisweni siyananzelela ukuthi izikolo eziningi ababalisi ababuyanga. Kwezinye indawo kusuka kuthiwa nje kulaba abalisi abambalwa, abantwana bekhanya bekhona, abantwana bebehambile besikolo, kodwa bekhanya bengela ababalisi bezidlalela ema-classroom. Ukuthi ababalisi abanye abalutshana kade bekhona, abanye bebetshela abantwana ukuthi bazibuyele ezindlini. Benanzelela ababalisi bakho. So ke umumo kukhanya wezikolo, izikolo zivuliwe, yebo, kodwa zivuliwe ngebiso. Kodwa kweqiniso akula mfundo ethatha indawo, ngoba ababalisi bengekho. Labona abalutshana kade bekhona bebengafundisi, njengoba abantwana bebekhona kade bekhanya nje kubuyela abantwana indlela abaziphatha ngayo. Yikho sengumbiko esiyitholayo izikolo eziningi ukuthi bekungela bani. So kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ukuthi abantwana sebefikile esikolo kodwa akula mfundo ethatha indawo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi iZCTU lina lithini ngodaba lona lolo?
Well, kuyinto ebuhlungu njalo kuyinto eyangisayo leyenzakalayo ukuthi kambe uhulumende mingaki iminyaka ababalisi bexoxa laye bezama ukumtshengisa ukuthi laba balemuli abafanele baziphilise, and lezo muli uze baziphilise badinga ukubana bathole iholo elithile, and becaca ukuthi bona imali abayidingayo kuyimali le abavele beyihola ngale ngesikhathi kusaholwa ama-US dollars. Imali abayikhayele ukubana bayithole, and njalo besikhayele ukuthi thina uhulumende njengoba kube kathi izikolo bezivaliwe kathi esinxa ye-COVID, uhulumende ngabe unguhulumende wabantu lobunono lokuhlakanipha okuthile. Uhulumende ngawuthethe leli thuba lokubana abize inhlanganiso zababalisi axoxisane labo ukuthi i-COVID iphele isikolo zizavulwa. So ke lapha ake sixoxisaneni sibone ukuthi siphathisana njani ukwenzela ukuthi nxa izikolo zivulwa kungabisuka le nkulumo efana nayo yokuthi abantu abalahola abantu bafuna iholo. And ungakhangela ngathi okunye sibili ababalisi uyananzela ukuthi asuke sibasole, ngoba ikakhulu umuntu yathola ukuthi i-transport iyadura kwezindawo kathesi abantu bemjova laba ngingakuthi awuzupha abatholakali abhatala ama-200 pound one way. Abemakhaya kasikhulumi, utitsha osekhaya kathesi vele azoyenelise ngoba amabhasi onke amakhaya imjova ngihambe emakhaya ibhadalisa nge-forex, utitsha uzihoyela i-pound. So eqinisweni laba nxa sesikhangela siyabondayo uhulumende sofanele akalalele into ezikhulunywa ngababalisi, azame ukuthi azi-adresse ukwenzela ukuthi imfundo yezimbabwe lathi ibe loncedo. Ngoba thina abazali thina lokhu esikwenziwayo ukutshontshela imali ze, ngoba siyabhadala ama-fees izikolo ziyakhweza ama-fees, sibhadala ama-fees kodwa ekuqineni kwezinto zonke abantwana bafunde okuya. So khona okuyatshengisa ukuthi sile hlupho olukhulu olungekela luqhubeka lunje. Imfundo futhi ukuthi abantwana bafunde, imfundo yezimbabwe uhlozi lawo liyehla luya phansi. Uzananzela ukuthi uyafika esigabeni sokuthi nxa usuthole i-certificate okuthi ufunde ezimbabwe uyagcina ungasayemukela kwezi kwamanye amazwe, ngoba benanzela ukuthi indlela okwenziwa ngayo asiyo ndlela enhle. Ilayina lo uhlonzi olwehlela abapasi leyo gcina ungenasho ukuthi upasi okweqiniso yini. So ke uhulumeni ngoba unanzela ukuthi uyabulala uhlonzi lwemfundo yethu, abuye futhi asilulazise lakwamanye amazwe omakhelwane bethu. So ngokunjalo iqiniso elikhona ukuthi uhulumende masinya ngabize amatisha aqoxisane labo bavumelane into lengqondo layalethi i-offer ezatshengisa ukuthi la uzimisele ukuthi uhlupho lolu lwababalisi lulungisiswe. Ngaleyo ndlela kuyo kuphela impendulo ezasinceda, ngoba ukuthi kube le strike esihlala sikhona kathi zangazi iminyaka mingaki amatisha asekhalela umsebenzi, asasebenza asekhalela umsebenzi, kambe kuze kube nini? Ungazibone vele uhlupho luqhuba luqeda ama-2-3 lohlupho olufananayo, kutho ukuthi kulo muntu ongaserias khona uhulumende ka-serias, ngoba ngawu-serias ngawusho bona siwalulungise lungabi lokhu luqhubeka. Abantwana behlukumezwa bengaye esikole, abatshela amatshela ehlukumezwa esebenza engatholi lutho imuli zabo zidube.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esigabeni seWestern Region, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekubulawayo. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxutshwa kwabokuza kwele South Africa e-South Africa First ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto e-Hillbrow othiwa Operation Dudula. Linhlanganiso ikhaze amagwaliba akhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni othiwa uzenzelwa enkundleni ye-Pullinger Cop Park e-Hillbrow, lapho okuzaxoxwa ngokududula abokuza. Akukacaci ukuthi lo mhlangano uzaba ngokukhuluma nje kuphela kumbe kuzathathwa amanyathelo okuxotsha abokuza, ngoba injongo elotshwe kumagwaliba la ahaziweyo ngeyokususa abokuza e-Hillbrow laseBeria.
Lo
ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi usibalo khulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja uthi ukubuyisela ukusetshenziswa kwedola leMelika kuphela elizweni akusoze kuqede indubo zomnotho welizwe. Leli phephandaba lithi Manguja wethulela amazwi izolo wasesithi umkhankaso wabosomabhizimusi abathi isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla okwenza kube nzima ukuthi basebenze elizweni kayisilo qiniso. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukhuthaze ukusungulwa kwamadale ezomthethwandaba azakuya thonisa amacala emaphandleni. Ephawula ukusungulwa kwemthethwandaba ukuthoniswa ebulenjini, uZiyambi uthe uzwisa ubuhlungu ukuthi izakhamizi zihamba imango emide emadolobheni zilanda amadale ezomthethwandaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi, linjani lonke abeStudio 7, bingelele labantu bonke abathanda ukulala indaba zeStudio 7. Nami ngiyazijabulela lezi ndaba ngoba siyakwada langifihle bakhona bakhuluma njengokuba. Indaba kaMakhuphe lobhurwa kuMonzora laba akube njalo sibili ngoba into abayenzayo kubotshanisa bexotsha abantu abelinye ibandla. Namhla bakhuluma ukuthi umuntu elinye ibandla exotsha njani elinye ibandla. Abakubone labo ukuthi kubuhlungu, ngakubona uMakhuphe vela kwale kunjalo abamxoxe uMakhuphe wenza into elangqondo exoxa abantu kubelinye ibandla athe sokumtholile la engakhali ngakumthabisi njengoba wayekwenza kwathi la kuzambamba la uMonzora la kuzambamba futhi. Ngiyabonga.
Yes, salibonani, salibonani basakazi beStudio 7, linjani linjani lonke kunye labalaleli. Ye, mina ngumoyo uStanley selwagwelo. Ukuthi ngibonise ke amadoda lawa abo Monzora ikakhulu wethi nesidube labanye babo ukuthi akusebenzi ukuthola lesiba nomhawu bengelabalandi bachitha isikhathi sabo nje becabanga lezi zinto ezingelasizo kubo empilweni zabo. Bona kabakubone nje ukuthi baphelelwe nje sebefana nabantu abanqunu ngoba kube belokhu beseza njengafana lokhu bethembe imithethwandaba besithi bona balandi the constitution kuludaka lodwa abalwenzayo akusoze kubasize ngalutho thina yasi abantu vele abasoze bengitshela ukukwenza ngomunye umuntu nje osichisisa ikhanda. Sisibabonile kudala ukuthi basichisisa ikhanda and never ewavela kula muntu ozovela etshone kwesithi isikhathi elandela abantu abanjengabo Monzora labo witness to yili qiniso elikhona lona lelo. Abantu asoziwula abantu asoziyelele nxa bezitshela ukuthi bona bakhala impilo bebahlakanipha ukudlula abanye abantu isiqiniseko sokuthi hayi ngeyelo yelo bafike ekugcineni ke kathesi. Sizobafundisa, sizobatshela, sibabonise ngoba sibona ngathi bayiziphofu abakwenzayo kabakwazi. Iqiniso elikhona. Ngiyabonga basakazi.
Sanibonani, sanibonani uStudio 7 basakazi bethu nonke nje ngobuningi benu kunye labalaleli beStudio 7 olibulisayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilana eGoli bakwethu. Iphuma namhlanje isicelo, sicela nginaso lapha, ngicela kulini basakazi bethu beStudio 7 ukuthi uBelief Gawule indlela akhuluma ngakhona mali imnike ithuba lapho kuStudio 7 ukuthi aphawule inkulumo yakhe isuka ingaphathi kahle abantu abaningi. Kukhona abanye sebebacela ukuthi kunganani amiswe eceleni nikhethe omunye umuntu ongamela izanu PF mhlambe angakhuluma abe lobubelo, angakhuluma mhlambe into engashiya abantu benethemba. Ngoba uBiliki Gawule ungathi umuntu ongahlali eZimbabwe, esizweni especially esizweni sikaMthwakazi, ungathi umuntu ohlala la eKenani. Nayo leyo Kenani kuyile iparadise emenyezelwa ngabantu bamawashitawa, othola isilwane sidla ama-orange labantu, sidlala labantu. Nama ebuzwa into ebonisa ukuthi abantu bangathi babuhlungwana ngayo, yena nje uyishaya indiva ayenze into eqondileyo. Hayi, siyazicelela bakwethu, umise necelene uBiliki Gawule ngeizathu ezikhona ngaye. Ngifune omunye umuntu kuZANU-PF, baningi ngabo abantu, akusuye yedwa. Umuntu kumele phawuleli ZANU-PF kusizweni sikaMthwakazi. Ungathi unembeza nje kuye kudala waphela, akanawo unembeza. Ngiyazibongela bakwethu.
Sikalibonani Studio 7, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka elisiphathele wona. Ngathi ngaqhubela phambili njalo. Mina nje ngithanda ukuthi ngiphawule ngayo indaba le ephathi le entsha isisipile yabo Nelson Shamisa. Abantu abayigxekayo ngapha nangapha ukuthi abantu zipolitika balazi ukuthi impilo yabantu, kusho ukuthi bonke abantu abasole MDC bazimisele ukuthi bazohlala bengaphansi kwentende yeZANU-PF, bengazi ukuthi kuyaze kube nini. Abanye bahlupheka khona ekhaya, abanye bahluphekela emazweni, bebalekela leyo zani leyo. Ngoba ngikhuluma kanjalo nje ngicabanga ukuthi i-CCC Labour MDC Alliance yiyo iphathi ehamba ngeqiniso, ngoba okokuqala ayikwazi ukuhlukanisa izizwe ukuthi ichwasa abantu ngohlaka ukuthi kuphele lowo ngumshona, lowo ngumndebele, lowo ngumvenda, lowo ngumshangane, lo uyitonga, lo uyini. So sithanda abantu abangasiphatha besikhombisa ukuthula nothando, njengabo labo o-CCC laba kade bephuma ku-MDC. Sesisababona babazama ukuphatha kancane besenzelo Morgan kuyi-MDC laphana ekuqaleni bangakayiphazamiso omonzora labangani bakhe lapho. So sicabanga ukuthi uma kungenzeka abantu bebambisane bebe munye, behambe ngokuningi beyivotela la iphathi iphathe yangisibalizwe la idingajika lwe ngcono lwe lesithunzi la kwezinye izizwe. Uma kuthi kukhona lokho abantu abakusolayo-ke sebengaqala-ke lapho ukukhuluma, ngoba abanye abezwa bakhuluma bayigxeka bathi ye uChamisa bahluleka ngelizwe lokuba liphathayo. Angazi ukuthi baphatha kuphi oChamisa ilizwe labo, basafuna ukulithatha ezandleni ezimbi, sebekhombisa ukuthi mhlawumbe bona ungalithatha belibeka esimeni esingcono. So mina ngiceda abantu bakithi bonke bevote, beke berejiste bonke bayovota, bonke nje ngabe kuya ngami bevotele lelo phathi lelo liqembu lelo elaboChamisa lelo, kubone ukuthi umehlungeke ube khona. Sesingaqala-ke manje ukukhuluma, hhayi manje. Ngiyabonga kakhulu.
Kanye nabalaleli bonke, nginombuzo omkhulu lana ukuthi khonokho okwenziwa ngabezeki mobile registration yabo le abafunini ukuvotisa amasinkwa abantu abafa kudala yini khonapha ngento yabo le, bona behlulekana ukuthi bafake izindawo kwirejista kahle ukuvota. Funa ukuphila ngakho yini khonokho, mna ukuthi njambathembi ngaba yini nje ngabakwazi ukumama lo umama lo omhlophe lo ongakhanyi ukuthi uvele ikhanadi kumbe umhlobo bani lo uyamsola vela ngumthembi. Ngibona kathi ngibafuna ukuthi agcine sebevotisa nje abantu nje abayeke namafoni wonke besilekani kuyavotisa abantu feyafeya, kuyarejistisa abantu feyafeya. Lapha yikho lapho engibuza khona ukuthi lokhu kungasisiza abanye abezwayo abakuzwisisayo khona ukuthi kwenziwa kanjani. Hayi, mina ngikuthembi lokuba ama-mobile registration lo bona nje sebefuna ukuvotisa amasenkwa afa kudala jomethula ndlovu yenkayo kwesikhubokhubo izani kadala.
Studio 7, ngu-Allen Nyato okhulumayo. Ninjani nonke balaleli baka-Studio 7? Hhayi, mina ngiyaphila ngilana eGoli. Ya, kuyezwakala imibiko yonke ekhulunywa ngabantu besizwe sakoMthwakazi. Zimbabwe abesizwe sikaMthwakazi, hhayi abayimi lo mqondisi. Yibo-ke umqondisi uzama ukukhipha abantu egidigi, kodwa abantu abakuboni baleke belandelelana nabantu basempumalanga abangamashona abangasi izwi. Hambe mingaki iminyaka amashona eleke edlala ibhola egrawundini edlala ngabantu, basibulalela izihlobo, basibulalela izifuyo, basibulalela lo mhlaba lapho esikhona, baphinda bazothatha izindawo lapho esihleli khona. Sokuyibona sebehlele bayabusa lapho esihleli khona, kodwa konke lokho asikubona. Sihleli siphethe sithi umqondisi akalungile. Kahle kahle sifunani ukubuswa kuphela ngokushaywa ngezingodo njengoba basibulala ngezingodo kanje besishisa abanye abantwana ingane zifakwe engigeni zigigwa sibhekile ngamehlo lamhlanje umuntu yazwelekela umqondisi akalunganga abantu isizwe sikamthakazi akhe sivuke nini ilizwe kaliqunywe leli akuse komthakazi abantu beke bephume emnyameni ngaphandle kokuthi lizikhiphe lina bantu bakamthakazi emnyameni umqondisi uyakhanyisa uzele isibane kodwa lesi sibane abantu bafuna ukusicima bona basiphela amanzi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, idale elithonisa umvukela kazibandlela umnyaka odluleyo lithi lizacela owayengumsekeli kamongameli wele Melika uMnumzana Mike Pence ukuthi azofakaza phambi kwalo. Abalandeli bakaMnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika bavuka eseganga bayangena ngamandla esigodlweni seCapitol Hill besithi kugengulwe impumela yokhetho. Yena uPence uze wavuma ngempelasonto ukuthi uTrump mpela wayefuna ukuthi agengule impumela yokhetho esithi kwakungalunganga ukuthi akwenze yikho wala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi wele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
UTrump uMike Pence osokumenza ukuthi aphumele egcekeni yikuthi kulabantu abavela ehofisini kaTrump ababesebenza loTrump ababengama staff sikaTrump labangabakhe ababesebenzela yena uMike Pence abasebekhuluma amaqiniso. Kodwa nxa wena ungumuntu ungu-Pence ukwazi ukuthi abantu bamsebekhuluma amaqiniso uyabusaphikelana. Okunye la yikuthi la isifiso sokufuna ukuthi abe ngu-next president. So uyazibonela yena yedwa ukuthi ngingekela ukukhuluma iqiniso abantu bazahamba bengibuza ngendaba leka isoziphele. Lanxa engaphumela ngegcekeni nje ukuthi uphumele egcekeni obala ukuthi ukhanya ukuthi singumuntu osetshintshile isimo uthi uTrump ye wayefuna wazama kakhulu ngemzamo eminingi ukuthi aguqule ama-election. Besakuthi angayolikhuluma iqiniso ukuzama samkhathaza kusasa. Mwana nganikho okunye okumenza ukuthi aphumele egcekeni ngoba la ufuna ukuthi ancintise. Xa ngaphumele egcekeni kuwisa uTrump i-competition izabancane. Yimicabango yami leyo.
Siyabona ukubana bathi kuyayenzakala ukuthi uza kuncintisa njalo kukhetho. Akusoze nalokhu kumenza ukuthi anganqobi.
Trump uzimisele ukuthi uzancintisa ukhetho. Enye into esimele siyicabange lapha sikhangele sihle kuhle ngoTrump. UTrump phele uwina kuqala i-election. Asikukuthi wayemsu. Wayelezici eziningi kakhulu ezetheswa ngabantu. Omama bemethesa ukubadlwangula esitshela ukuthi yena ngama ku-5th Avenue e-New York adukula umuntu abantu bamvotela kuphela. Kuzwakala ukuthi uTrump wayeqhilibezela ngama-taxis eqamba amanga. Simuzwa ezikhulumela ehle izilima esenza konke ethethisa abantu ekhanywa nje ukuthi vele ngumuntu wayelembeko engikhoyo ekhatshana. Abantu bamvotela kuphela. Lesi sizathu sakhe sokuthi wavotele njalo engcolile. Bona yikho kumpha igunya lokuthi lakathesi bona abantu abangivotelayo baza ngivotela ngewine kuphela. Lokuthi enye into emenza ukuthi acabange ukuthi uzawina. Ikhona lapho okulama states njengabo Georgia labo Texas, ama states awe-South amaningi. Then u-Wisconsin lamanye laba bacabanga ukuthi bona baza sebeguqula indlela okuzabalwa ngayo amavoti. Ngeyindlela abona ngayo ukuthi ubona ngani angawina abantu bazamfuthi. Sengakhohlwa futhi ukuthi uTrump omunye umnika igunya ukuthi uTrump lamasapota. Bakhona abanye abantu abalaba abangaboni lutho ngokwenziwa nguTrump ngenxa yokuthi vele ingqondo zabo zikhohlakele. Bacabanga ukuthi uTrump bamvotela ukuthi khona ezalondoloza umbuso wamakhiwa ukuthi amakhiwa ahlale yiwe aphezulu. Yikho kubenza ukuthi bavotele uTrump. Ayikho enye into uTrump bazamvotela uzabona ukuthi nxa engahamba ayirana uwina angaze akawina umhlaba ukuthi abe ngu-president. Kodwa uzamangala ukuthi bakhona abanye abantu abazamvotela ukuthi ngasona lesi sikhathi eqalisa ukukhulunywa izinto ezimbi ngaye. Abantu bafake isikhuni endlebeni bathi samvotela phela thina uTrump samthanda.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngolandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State. singangagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. Inhlanganiso ikhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa. South Africa First ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto eHillbrow othiwa Operation Dudula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Masidibaneni njalo kusasa.